Leli Zulu libiwa lidale umonakalo omkhulu kakhulu ngemva kwe-Chinese efika amathumi amabili lenhlanu. Usikwamithi weGwanda uMnumzana Thulani Moyo uchasisa kabanzi ngomonakalo lo.
Liphambanise izilimo lezinyamazana kanye lemizi yabantu ngokwayo. Lezihlahla zisuke zawonakala kakhulu. Ngingathi ngamafitshane izulu langkhona bathi kade lilesiqhotho nomoya omkhulu kakhulu.
UMnumzana Ngqabutho Ndlovu ngomunye walabo abasele besegcekeni lemuli yakhe ethi kube ethuse kakhulu okwenzakale ngesonto.
Into kwaqala izulu lapha ngesikhathi santambama lapha izulu lankwa lalesiphepho esikhulu kakhulu lilesiqhotho. Sengase siphambene ngoba lamnkosi wami angikwazi ukumbe ngakhala vele, angikwazi ukuhamba njani vele. Ngoba lamuntu ngaphuma njani angikwazi, amahlahla alaphi afika avala umnyango lapha. Sathwala nzima kakhulu inkosi yami. Hayi impahla ekhaya ngikhuluma into ezinezamochakala, konke ukudla lokwamochakala. Kodwa hayi abantwana bakhona bayangani bezivuhlunga kancane mbijana.
UMnumzana Raphael Moyo esinye njalo isakhamuzi sakwaMatekenya uthi kakazi abone izulu eliningi ngalendlela lokhu wathethulwa yingwe.
Size ngazalwa mina zilo ngo-1956 angaze ngubone lokhu, yaqasa ukubona lapha esigabeni sakithi. Ngoba izihlahla ngasikhayela eziningi ngathi bezidliwa ngamacimbi sezishile. Lezihlahla inkadi ezinkulu bezinjani ziphephule ngumoya zawele ezindlini lamaze engaphephuka amaningi.
Okugcizelelwe nguMnumzana James Ndlovu layo oyisakhamuzi salindawo.
Wonke akulandlenga netanga lendle ayifulile nje wawusibona kungena ishebe-chebe kungena amanzi kungalala zenge liphumileyo kwezinye indawo kodwa amanzi agcwala ezindini phakathi. Kwaba into esimangalise kakhulu leyo. La maphani kakula sihlala zephani silehlamvu kuthinteke wonke kanti ngamacimba abezindle. Komile utshani phansi kugelekelane bekutshaya iloni moya.
Usobhuka kwaMatekenya uMnumzana Lothi Nkala uthi kube yinhlanhla kwangabi lofileyo kulumonakalo.
Kuhlukuluzile abantu ngoba abantu basele bengalakho okokuthi badleni, basele bengalakho ababekulimile kuphelile konke. Kwadilika izihlahla eziningi ezinye eziwela phezu kwezindlu, kube nhlanhla ukuthi abantu baphile bengafanga.
Ekwethekeleleni kwe-Studio 7 koMatekenya lamhlanje emini sithole inhlanganiso encedisa ngaba lengozi ezinje emhlabeni jikelele e-Red Cross isipha izakhamizi ukudla. Umqondisi wale nhlanganiso ezansi emaNdebeleni uNkosikazi Siphiwe Thina Juma uchasise ngohlelo lwabo lokuncedisa kwaMatekenya.
Njonge Red Cross ukuthi sisize lapho kulezi ngozi khona. Namhla saphathele ama 10 kg impupho, 2 kg of ichukela, 500 grams isawudo, 750 ml cooking oil. Then iofisi ka DDC la isincedisile ngokubuya lamahlamvu lamanye ama-cooking oil lalokho okusetshenziswa ngabomama nxa besesikhathini.
Lanxabe Red Cross benelise ukufika kulindawo masinya besabela abantu uncedo lokudla, izakhamiza kuMatekenya zisaludinga uncedo ngoba ezinye okusamele zakhe kutsha izindlu. Usikomithi Umoya ukhuthaze uZulu ukuthi akhe izindlu ezilakho kumelana lokuguquka komumo omkhathi njalo zihlanyele kanye lokulondoloza izihlahla ezingaphansi kwemizi ukuze zivikeleke ngezikhathi ezifana lalezi. Lalapho sesakha kutsha zingachaphazi imvelo ngokugamula izihlahla mahlayana zakhe zisebenzise ezinye indlela ezifana lezitina. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.